Uhlupho olukhona ke ukuthi imisebenzi yethu imile njengabantu abaphila ngokuzisebenza. Khathesi abantu asisela income, asisela nzuzo, akusela esingathi thina sibuya sikuzuzile ukuphela kwelanga ngelanga, ngoba abantu sebetshona besezindlini. Kutsho ukuthi ke means of livelihood has been seriously affected. Abantu sebetshona behleze ezindlini, ababelakho ababekulondolozile sokuphelile. Enye into esihlukuluzayo ukuthi sithenjiswe ke i-cushioning allowance kumbe i-COVID-19 mitigation fund le ekhulunywe ngayo nge-phase 1 ye-lockdown. Kodwa-ke sacelwa-ke ukuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa-ke sihambise-ke ama-details ethu through ama-associations esisebenza ngaphansi kwawo. Uhulumende-ke uza kuthi-ke ancedise laba abantu abalahlekelwe inzuzo ngemali-ke okuthiwa-ke i-cushioning allowance. Leyo mali lokho ekhulunyiweyo asikayitholi. Besibuza nje amalunga ethu kuma-ward phose wonke akabulawayo ukuthi kambe ukhona oseyizuzile yini. Thina kwethu i-organization association lama-members akakho wayithola leyo mali. Kanti njalo into esihlukuluzayo ukuthi leyo mali ngokuzwa kwethu kukhulunywa nge-200 pound. I-200 pound kambe nxa sikhangele i-21 days ingaphilisa umuntu na? Besifisa ukuthi ngawo uhulumende layo uyenza nje ahambelane lesikubona kubomakhelwana bethu amazi sakhelane la ukuthi at least nxa bengathi i-family nganye yine equivalent ye-50 kg impufu ama-cooking oil, ukudla nje okungenza abantu baphile okwesibanga soneso ese-21 days. Kungenjalo sibona uhlupho olukhulu kakhulu ezindlini lapha, indlala sibili sicalisa ukuthi ihlasela abantu.
Ukuxotshwa kwenu ku-Fifth Avenue koBulawayo kuliphambanise njani njengabantu abathengisayo?
I-ultimatum siyibonile njalo thina sayibuza-ke i-council layo yathi yona hhayi, isiqondiso leso isitholile ku-ministry ye-local government, le ministry ye-lands, agriculture, water and rural resettlement, esokuthi sokumele-ke indawo ikakhulu u-Five Avenue. Sizakhumbula ukuthi u-Five Avenue ubevele ebekwe eceleni ukuthi yindawo ezakuba le mkambo yama-vendors. So iningi lamalunga ethwa laphana sebedilike lweke indlela zokuphila, indawo akade bephila kiyo, indawo ekade ilama-customers abo. Sisola-ke futhi khonokho ukuthi uhulumende kazange anike lama-councils, anike kanye lathi ithuba lokuthi sizilungiselele kumbe sinike ithuba lokuthi basibize lathi sibe lokunye singakutsho, like esingathi ngamanye amazwi i-stakeholder involvement, ukuthi basinxuse kulowo mhlangano lathi siyetshelwa, sinikwe inothisi eyaneleyo ngale linyathelo uhulumende aselithatha. Manje-ke uzananzelela ukuthi isinyathelo leli balithethe ngesikhathi se-lockdown singekho sesizwa sokuthiwa-ke sokumele abantu siyedudula-ke imikambo yethu, siyedudula-ke imithunzi yethu ekade sithengisela kiyo. Sibona ingani lokho ikubamba abantu ngendlela embi.